sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni siku 18 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uhulumende ubikwa isithi odokotela abayi 1866 sebesayinile amaphepha okuthi bafuna ukubu buyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye High Life Foundation Fellowship njalo nthande ukuqondisa laphana lamhlanje kumhlaka 27 kuzibandlela. Siqhubeke njalo ngezisakhokhela indaba ukulungisiswa kwezindlu zabantu abalahlekelwa impahla yewange kulandela izulu lesikhukhula kumaviki amabili edluleyo. Sokuqalisile njalo bakhangelelwe ukuqhubeka behlala lapho abagcinwe khona okwamaviki ambalwa alandelayo andubana babuyiselwe emzini yabo.
Bazahlala for isikhathi esikwana a month since i-incident le eyayenzakalayo. Kuzaklinwa ama-drainages lawana ablokekileyo lawana azaklinwa tarali and then ibona sebenjani sebebuyela ezindlini leziyana.
Ukukhangelelwe ukuba lomkhosi omkhulu e-rally entabazinduna ekupheleni kwenyanga ezayo lapho okuzabuthana amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimeleyo labantu baleso sigaba abahola induna eyakhutshwa esikhundleni ngohulumende umnumzana Nhlahla yamangwenziweni.
Abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni yibo abaqale ukuqoqa lomhlangano basebesibikela thina bathi hayi bantu bakithina njengabantu bentabazinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu siyitshengisele ukuthi hayi thina yiyo induna yodwa esiyaziyo kasila enye izinto esiyifunayo.
Umdlali weMelika oludumo weNational Basketball Association obedlalela iqembu lamaLakers uCobe Bryant kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Uhulumende uthi odokotela abayinkulungwane elamakhulu ayisithiyagalombili lamachuma ayisithupha lasithupha i-1866 sebesayinile amaphepha okuthi bafuna ukubuyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-Higher Life Foundation Fellowship. Inhlanganiso le ithi izaholisa odokotela oyedwa amadola azinkulungwane ezinhlanu njalo ngenyanga njalo bagade imota zokuya emsebenzini ngaphandle kwembadalo. Ithi izabhadala njalo incingo zabomakhalekhukhwini. I-Higher Life Foundation ethola imali kusomabhizinisi oyisikhulu umnumzana Strive Masiwa yathi izancedisa izibhedlela ngokuthenga impahla zokusebenzisa kanye lokuqeqetsha odokotela. Abanye odokotela bebelokhu bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Ukulungisiswa kwezindlu zabantu uxolo. Ukulungisiswa kwezindlu zabantu abalahlekelwa zimpahla ewange kulandela izulu lesikhukhula kumaviki amabili adluleyo sokuqalisile njalo bakhangelelwe ukuqhubeka behlala lapho abafakwe khona abagcinwe khona okwamaviki amabili alandelayo andubana babuyiselwe emzini yabo. Imuli ezathinteka kakhulu kulesi sehlakalo zigcinwe endlini ye-guest house yenkampani ye-Wange Colliery kanye le-Cinderella. Iningi lazo livela eLwendulu, eMpumalanga kanye le-Railways. UCounselor Fanny Chirwa kaWard 9 eLwendulu usichazisela okuningi ngalolu daba.
Impilo yabo iyaqhubeka iyaphambili. Siyabona ama-donations ayabuya through various organizations kodwa lokhu behlezi khona ngale e-guest house and ama-donations abuyayo in the form of ukudla le zigqoko, i-clothing. bazahlala fo isikhathi esikwana emonth since incident le eyayenzakalayo, and then bese bebuyela ezindlini zabo. They've been promised ukuthi kuzaklinwa ama-drainages lawana ablokekileyo, lawana azaklinwa tarali, and then bona sebenjani sebebuyela ezindlini lesiyana.
Ekuhlanzeni-ke ama-drainage lawo sokutholakele yini okokusebenzisa le mali yakhona?
Njengoba likwazi ukuthi le yindawo yekhampani, so izinto lezi zonke ziyabe zisenzwa yikhampani iwanji kholiyare balezisebenzi zabo eziyanisuka uklina indawo naleyi nge-department yabo. So yiwo abe befuqa ukuthi bekline khonapho.
Njengoba ummeli wedale lephalamende wakhonapho engwebandla le-MDC, kukhona yini abakwenzayo amabandla ezombusazwe kumbe uhulumende?
Sike saba laye ummeli wethu e-guest house, sika laye ebona ukuthi umumo wakhona umenjani, and wakhuluma lawo abanye kade bekhona khonapho ngesikhathi sona leso. Wakhuluma lawo esithi kule something elungisiweyo, something ebuyayo, okwalakathesi angeke ngayikhuluma because yinto engakafiki on the ground, but ukhulumile, upromisile ukuthi something is on the way ukwenzela ukuthi abantu bathole ukuncedakala.
Ngokokuqala ukwenzakala lokhu yini, kumbe vele lapho abahlezi khona isiyo ndawo elungele ukuhlala?
Into eke yayenzakala, the last time sibona ama-floods anje bekungu-2017. Since that time akuzange kube lama-floods aphinde this year, so kube lokuyigepho kuya about 2 years phakathi because izulu belingani kakhulu. Asomlandu wendawo lapho ezakhe khona, but kungumlandu wokuthi ama-drainages lawana okunye kuqalisa ngathi thina abantu ngasilahla izinto izibi leziyana lapho esilahlela khona. Ngesikhathi sezulu izulu liyabuya lithatha izibi leziyana zingene phakathi kwe-drain, so over a period of time i-drain yana iqasa ukublokeka iblokeka, and then nxa izulu lingana kakhulu manje sokusiba lama-problems anje.
Lo ngukhansela Fanny Chirwa ka-Ward 9 elwendulo eWange, sixoxelaye ekhona le eWange. Ukukhangelelwe ukuba lomkhosi omkhulu oyirali entaba zinduna ekupheleni kwenyanga ezayo, lapho okuzabuthana amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezezimeleyo, labantu baleso sigaba abaholwa induna eyakhutshwa esikhundleni ngohulumende umnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende enqume ukuthi umnumzana Ndiweni kayisuye okufanele abe sesihlalweni sobuduna ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengoba engasozibulo kumdeni wakhe. Wabikwa elizibulo kuNdiweni ngumnumzana Joram, yena owakhweza lolu daba emthethwandaba ephikisa ukukhethwa komfowabo. Kodwa unina uMasuku ubikwa wathi umuyi uChief Khayisa Ndiweni nguye owachiya iqonqosele ukuthi uNhlanhla athathe isikhundla sakhe ngenxa yesimilo sakhe. Umgcini sihlalo we-MDC eMathebeleleni North umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga eNorth edalele ephalamende uthi ibandla lakhe yilo elikhokhela ukuqoqwa kwalomkhosi, lixhaswa yizigaba zalo eMathebeleleni South, Midlands lakoBulawayo.
Irali yokutshengisa uzulu wonke ukuthi thina silibandla elilandela isekelo sombuso welizwe, i-constitution. Sisobala ukuthi khona uma sikhuluma ngendaba yezinduna kumbe i-institution yama-traditional leaders, ama-traditional leaders wona ngokwawo kufanele ukuthi khona abe yi-institution ezimele yodwa. Abakhontrolwa muntu, kabakhontrolwa ngamabandla ezombangazwe, kabakhontrolwa nguhulumende. Yi-institution ezimele yodwa. Induna-ke uNdiweni okwenzakeleyo ukuthi khona uphume esobala ukuthi uhulumende konke akwenzayo lokhu yikuzama ukuthi izinduna zonke zifane lezi nduna leziyane ezihlabela ingoma zezano kuphela.
undiweni ngenxa yokuthi ukhuluma umqo ingqondo yakhe, ukhuluma umbono wakhe, ukhuluma umbono ovela ebantwini bakhe. So kungani sephambanisile kuleli lizwe ngenxa yalokho sekufuze ukuthi exotshwe ukuba yinduna. Bafuna ukutshengisa ukuthi hayi, induna undiweni yiyo induna yabantu bentaba zinduna, njalo kasifuni ukuthi abantu bentaba zinduna befakelwe induna yiZANU-PF, ngoba bona bayazikhethela bodwa. Umthetho ukliye ukuthi khona induna ivela kubani, kayiveli eShekisheke House, induna ivela ebantwini bayo. So-ke irali le ngeyokuzama ukuthi sitsho sikubike sobala ukuthi khona njengebandla siya-associate-a lombono wabantu bonke bemathebelelenje ukuthi hhayi, izinduna zethu kazifuni, asifuni ukuthi zikhethelwe e-Harare.
Kungani linqume ukuthi lenze umhlangano werali omkhulu kangako?
So lokhu kuvelele ebantwini bentaba zinduna. Abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna ondiweni, yibo abaqale ukuqoqa lo mhlangano. Basebesibikela thina bathi hhayi, bantu bakithi, thina njengabantu bentaba zinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu, siyitshengisele ukuthi hhayi, thina yiyo induna yodwa esiyaziyo, kasina enye induna esiyifunayo. Kodwa lani ngiyakholwa kabalandanga thina sodwa, balande izinama civil society organizations, babatshela ukuthi hayi, bafuna ukwenza khona lokho, njalo bafuna usekeli. Sasesibuzana-ke thina njengemathebelele nje sonke kanye ne-Midland ukuthi kodwa thina sithini, sithi yini izinduna zethu kazibekwe yiShekisheke House? Savumelana njengama-provinces omane ukuthi khona hayi, izinduna zibekwa ngabantu bazo. So-ke umhlangano lo yikubuya ndawonye kwama-provinces amane agombolozele intaba zinduna ukuthi bezotshengisa ukuthi hayi, sisekelana nabantu bentaba zinduna ukuthi khona induna endiweni yiyo induna yabo, hatshi leyo efunwa yiZANU-PF.
Njengabezombusazwe alisoze liphazamise yini? Sokukhanya ingani sokungenela izombusazwe?
Akula muntu othiwa lo ngozombusazwe, lo kaso wezombusazwe kuleli lizwe. Asingeke sesaba ukuthi khona sizaphazamisa, siyekele uhulumende lokhu eqamula imithetho yelizwe esenza santando. Ayisiyo ndlela esifisa ukuthi sibuswe ngayo njengabantu beZimbabwe. Mina ngizahamba mbele i-MDC Alliance, but bakhona abanye abazahamba nje bemele ubuntu basemathebelelenje ukuthi hayi, sima nabantu bentaba zinduna, kungenani ukuthi bakuliphi ibandla lombangazwe. AbeZANU-PF nabo bakhona abanye abajoyina besikhuluma labo nje, labo abangathakazelela okwenziwa libandla labo eHarare ukuthi bexoshe induna yangapha emathebeleni. So-ke ayisikho kwezombangazwe lokhu. Lokhu yikumelana nesisekelo sombuso ukuthi kanti vele yona i-good governance esiyifunayo yini. Uhulumende kabe wazi umsebenzi wakhe okuzama ukulungisisa ubukhononi kulokuthi ebengenela endabeni zokuthi oba yinduna ngaphi ngubani. Yena kibo omkhethela induna ngubani.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-MDC emathebeleleni North, njalo emela iphinga North edalele ephalamende. Kusenjalo umnumzana Nhlanhla Amangwe Ndiweni wazise ebulenjini enkundleni ye-Twitter ukuthi uselubhekise eNgilandi lapho azahlinzwa khona ilihlo ngendlela yokumelapha ngoba sokwehlule eZimbabwe. Uthi uncediswe ngabantu besigabeni sakhe entaba zinduna kanye labanye kuhulumende ngendleko zohambo lwakhe. Ngesikhangele eziqhamukayo namhlanje eziphuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Ikolishi le-National University of Science and Technology, NUST, lithi seliqalisile ukudinga ozathatha isikhundla sikamnumzana Gacha Mazithulela osanda ukukhethwa ukuba umsekeli kamqondisi wenhlelo ehofisini kamongameli Emerson Mnangagwa. Umnumzana Mazithulela wayengumkhokheli waleli kolishi u-vice chancellor, waqhatshwa ndawonye lomnumzana Asha Walter Tafumanei oye isiphathamandla sebutho ukuthi asebenze ehofisini kamongameli. Abaculi labalingisi bakobulawayo babikwa yibo abakhokhele kumkhosi weZimbabwe Music Awards izima eHarare ngomgqibelo, kusukela kwabaqoqela umcimbi kusiya kwabathokozise abantu ngemculo yabo. Abanye babo nguRizin Rizla Sibanda, Simon Mambazo, Ngoma Ingoma, Novuyo Sigel, Asap, MC Godfrey Koti, le PPC Zimbabwe. So much corruption. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Unjani Studio 7? Ayi mina igama lami ngeke ngizithi ukuthi ngubani kodwa inkulumo yami futhi besa kakhulu. Kulo umfowethu abamuthi nguJoseph Chuma. Inkulumo yakhe ongekhona ngecomment yakhe ayenze ngeNews kamhla ka 26 January. Uyabona umfowethu ukhuluma kahle ukuthi abantu belokhu zenini ukuthi ama teacher emandebeleni o ama teacher esayidini amandebela wepha aphumile ezikoleni likithi wena singathini wena ngugovernment wakhona nguye uhulumende wakhona ngomela amandebela akhona kwangawulungisa ngoba ama teacher amaningi owabantwana abaningi bengazebe esikoleni abafundi bahleke emabhentshini. Number 2, sifundiswa ngabantu abakhuluma olimi esingaluzwayo. I was a student in one of the schools khonapho empophoma ngasenze secondary yami phandle ine boarding school. Sifundiswa ngabantu abakhuluma olimi esingaluzwayo. Sobona nxa becabanga ukuthi benze njalo bazivulali bona babulala thina kuze ukuthi form 4 kungela teacher wesonini ofundisayo lokhu zenu ezikolweni zemandebeleni ngokuthi sizwe into ezifundiswayo ezikolweni abafeyili ngokuthi luckily thina sakhula labantu abangamashona esisuku zokunye 1, 2, 3 abanye vele emakhaya abakuzwa lokuthi lina elikukhulumende yini-ke limbambathi indaba elitshayinja liphehla umpini.
Obingelelayo nguThabani Mhlaba, ngizalwa esigabeni sasematopo emablawuni. Isicelo sami ngesokuthi bengicela ukuthi iStudio 7 ngabe iyathwala le mlayezo le esiyithumelayo iye straight kuhulumende weZimbabwe, mhlawumbe lathi singazwakala esikhala ngakho. Besicela ukuthi ngabe kuyavuma igovernment yakithi ingenele, noma ingangenela kulo nyaka kuphela silandaba, kodwa ingenele isikhiphe enkangala le esibhekane nayo manje. Lo nyaka indlala izasibulala, izabulala abantu indlala kuleli lizwe leZimbabwe leli. Ngenele noma mhlambe makukhona inhlanganiso ezinye ezizimele eceleni zingasingenela lazo zisize, ngoba lo nyaka sizawubulala indlala. Izula likho, izifuyo ziyalamba, kulamba abantu, kulamba izifuyo. Sengathi bona ngoba besutha le phezulu obaba umnangako bese bekhohlwa ngathi phansi ngayo ekubeni yithi esizwe esibenza ukuthi behlale khona phana besuthe kanjalo livoti lethu. So besicela ukuthi izikhalazo zethu lathi-ke zizwakale.
Indlala ikhona sivile kunzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Mina igama lami nguNyumene okanjangasi, sikwanda ematshetsheni lapho engizalwa khona. Ngikhuluma kunjenje namhlanje bengisegwanda. Akubonwa mpuphu egwanda lapha ethawuni, impuphu isilayinelwa, abantu sebephiwa amakhadi benenela impuphu. So akunzima kwelakithi eZimbabwe lapha. Siyabezwa bayakhuluma bona laba beZANU-PF bathi hhayi izinto ziyalunga, akulanto elungayo lapha, izwe linzima leli. Lathi sinjenje sesifuna ukubaleka sishiye abantwabethu emakhaya sihambe siye khona lesedinga imisebenzi kwamanye amazwe angaphetsheya.
Mina ngiphuma enkayi ngiphekisanisangweni. Balaleli khona into enye elingakaze linake, okungangokuthi bantu bakithi ezilongu besafisa ukubuswa ngabantu beMpumalanga, ayikho into abazoyenzelwa. Ku-40 years yonke yini abayenzelwayo? Imigwaqo ifile, izikolo sezifile, awusenamanzi, yonke into iyafadalala, akunanto esiyenzelwayo ngaphandle kokuthi sizimisele ukuthi izwe linqanyulwe. Ngiyabonga.
Milo umeluleki ncuba. Mina eyi ngibuhlungu ngento eyenzakalayo like eZimbabwe. Inhliziyo yami buhlungu kakhulu. Ngabe nje uNkulunkulu uyabhidliza nje athathe ngokwakhe nje emhlabeni, ngoba even le Bhayibhile liyatsho ukuthi i-politics ayingeni. Akumelanga ingene e-church, but ungabheka manje sehamba like bona i-president sehamba zayingena e-church. Siyakhuluma into ze-politics, i-politics ayifunakali e-church. Nawo lawo mabandla e-countryni afunakali. Bengapretend ungathi bayi-church kodwa kuyi-politics. Asiyifuni le nto leyo ngaphandle kwamazwe ngenxa yabo. siyabulawa ngapha eSouth Africa, sibulawa ekhaya, so asazi ukuthi siyephi. Ngabalungise bona ilizwe, njalo igovernment ayilalele umthetho welizwe, naye kufanele ukuthi umthetho lo umlawule akwazi ukuwulalela.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Ndingakhohlwa ukuthi lani lene lisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Niyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngithanda ukwazisa bonke njalo abasithumele imbiko yabo ukuthi sizayibala yonke khonapha emsakazweni. Ayeneli ngasikhathi sinye, ngakho lithiye indlebe kunhlelo ezilandelayo kuyona le iviki. Eminye siyazama ukuthi sinciphise kancinyane ukwenzela ukuthi yenele yonke, ngoba abanye bathumela emide kakhulu. Likhumbule njalo ukuthi siyalive streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Njalo sithanda ukwamukela bonke abasixhasayo ukuhlelo abasilandelayo lapha kuFacebook, njalo basivingelela abanye basivukisa. Silo Pamela Khumalo, silo Ntando Siziba, silo S. Lindsay Hammond, silo Musa Mazibuko, silo Aaron Dube, silo Noel Hlengani Ndlovu, uNesisa Dube, njalo silo Sonke Khumalo. Siyabonga ke ukuthi liyasixhasa lapha kuhlelo lethu, liqhubekeke lisilandela. Nxa kukhona elifuna sikubale lapha emsakazweni, uyathumela umbiko wakho siza kubala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zempilakahle kwele Melika zithi igcikwane le-coronavirus elivela kwele China selihlasele abantu abahlanu eMelika, njalo kukhangelelwe ukuthi inani lingabe liphezulu elibahlaseleyo. Babikwa belulama izibhedlela njalo behlukaniswe labanye ukwenzela ukuthi igcikwane leli lingasabalali ku-isolation. Umongameli Donald Trump uthi amagqwetha akhe atshengise sobala ukuthi uyize umkhankaso webandla lama-Democrats wokuthi akhutshe embusweni ngohlelo lwe-impeachment, ngoba sokucacile ukuthi kadalanga icala. Umdlali weMelika olodumo oweqembu lamaLakers njalo ekuNational Basketball Association, uKobe Bryant kasekho. Ubhubhele indodakazi yakhe leminyaka elithumi lantathu uGianna Bryant izolo ntambama edolobheni leCalifornia ngemva kokuwa kwendizamtshina yehelicopter obekuyo. UBryant obeleminyaka engamathumi amane lanye 41 uchiya unkosikazi wakhe uVanessa kanye lamadodakazi amathathu okugcina ongakafikisi umnyaka owodwa wokuzalwa. UMurphy wayejayele ukusebenzisa ihelicopter esuka emzini wakhe esiya emidlalweni eLos Angeles, ngoba emgwaqweni kule mota eziningi. Kubikwa umumo womkhathi ubungamanga kuhle ngoba kulenkungu entabeni zeCalabasas, njalo ihelicopter le ibonakale ilumatha umlilo lapho isiwa, okwenqabele ukuthi kuhlengwe abantu. Kodwa amapholisa athi asadingisisa ngembangela yalingozi, njalo uSheriff Alex Villanueva usole okwenziwe ngumsakazo kamabonakude we-TMZ ngokuqala ukusakaza lolu daba izihlobo zabatshonileyo zingakaziswa ngokwenzakeleyo. Umongameli Donald Trump, unkosikazi wakhe uMelania, wayengumongameli uMnumzana Barack Obama kanye labalingisi abalodumo ama-celebrities bethule amazwi enduduzo ngalesi isehlakalo. Abanye babo nguLudacris, Missy Elliott, P. Diddy, Shaq O'Neal, Tom Brady, loTiger Woods. UBryant owePhiladelphia wakhulela e-Italy lapho uyise owayedlala khona umdlalo webasketball. Yena wahle wadlalela iqembu leCharlotte Hornets ngo-1996 engakangeni kwelamaLakers kumbe ekolitshini njengabanye. Wafeza okuningi emdlalweni webasketball, njalo ulenhlanganiso encedisa ukuqeqesha abantwana kulo mdlalo. wake wetheswa icala lokudlwengula owesifazana ngomnyaka ka-2003 kodwa umthethwandaba wamfumana emsulwa wavuma kodwa ukuthi wayelobudlelwano lowesifazana lowo ngaphandle komtshato wakhe i-adultery ngesingesi wambhadala phandle komthethwandaba esemangalelwe ku-civil suit emkhosini wokunika abalingisi imendulo ama-Grammy Awards obusaqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni khonapha eMelika. Umculi u-Alicia Keys, Boyz II Men, kanye le-Run DMC ebicula ingoma ethi Walk This Way ilo Steven Tyler we-Aerosmith bethule induduzo. Abaningi ku-red carpet benze okufanayo. Omunye njalo ohlonitshiweyo kulumkhosi umuye owayengumhlabeleli we-rap music uNipsey Hussle obhubhe ngomnyaka odluleyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje ke sizwe umculo othi inkomo zamalobolo uvela kumsizi K.
Learning, I had no shame. She's on my pro pick on WhatsApp. Showing all the mother girls, what's up? Yes, girl, I am coalition. Cool love, yes, coalition. Mangi mbona, nga bobo tek. She's all I need, mo yudogo tek. Mkingi yodok tek. Kimo wa funi nko. Yege stali sanen je. Yeleng e kipin ko. Just a rapper with a dream. Allow him moves and last his fight. I push it hard, I go with him. He's been so low, glamala. Please be patient, give me time. Gagane, gagane, gagane. Working hard, day and night. Uni malin danda. Telling him go to go. Gagging his tips a man. One hand on my heart, one hand on the Bible. Gagging his tips a man.
Amazwi obululeka ngempela athi khuphe inkomo zamalobolo athi kwenza uma sihlalisane do the right thing themba bayizwa ontanga ukuziphetha ke sizwe ebezikhule ebezikhokhela. Ukhulumende uthi odokotela abayi 1866 sebesayinde amaphepha ukuthi bafuna ukubuyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-Higher Law Foundation Fellowship eka Strive Masiwa.
umdlali weMelika oludumo oweNational Basketball Association obedlalela iqembu lamaLakers uKobe Bryant ngasekho njalo ubhubhe le ndodakazi yakhe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC njalo ngingahambi ngithemba ukubonga labo abasixhase ekugcineni ngidlamuva yinkosi uCharity Moyo noLawrence Moyo. Siyabonga.